ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo kutsho ingcwethi kwezempilakahle umuntu ohlezi engochelesileyo akavamanga ukuhlangana lomkhuhlane wokudana okwedlulise amalawulo i-depression. I-depression ngumkhuhlane ongananzelelwe ukuthi uyingozi enkulu kumpilakahle yomuntu. Zibikwa zizinengi izibonelo zalomkhuhlane. Lezi ngezibalisa ukuphelelwa ngamacebo, ukuzizwa ungesimuntu walutho, ukuzizwa udinwa kokuphela kanye lokufuna ukuzibulala. Ingcwethi zithi ukuxoxisana labanye kanye lokudinga amacebo kuphathisa kakhulu kulowo osezizwa esekulesi simo. Kodwa lokhu akulula emuntwini wesilisa kutsho umnumzana Stanley Chuma oleminyaka engamachumi amathathu njalo eyisakhamuzi seMbare eHarare.
Kakulula ukuba ulucayi udubo lwakho emuntwini. Kungangcono nizithulele khulu ukuba ngihlekwe umuntu wonke esekhuluma ngami.
Umnumzana Chuma utshele iStudio 7 ukuba zikhona ezinye indaba zensitha okusuka kube nzima ukuba uzethule komunye ngoba ungazi ukuba uza kuluphatha kanjani udaba lwakho ngemva kwalokho ukuxoxisana. Kodwa umsekeli kamqondisi ohlangothi olubona ngezemikhuhlane yengqondo unkosikazi Shelly Sithole uthi umuntu kumele azi ukuba ungumsebenzi wakhe ukuphathisa ekunakekeleni impila kahle yakhe ikakhulu engqondo noma esebhekane lobunzima obunganani.
Sifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi kuqhakathekile kakhulu ukuthi bagcine impilo zabo ngokuthi akula mpilo egcweleyo umuntu engala impilo yengqondo egcweleyo.
Udubo lokudana okwedlulisa amalawulo alukhethi ukuba umuntu umdala okunganani ungowesilisa loba owesifazane kuveza unkosikazi Sithole uthi uZulu abonanzelela nxa sekule nguquko ekwenzeni komuntu njalo aphange aphathise isikhathi sesekhona.
Izihlobo zingabona umuntu onjalo ziphangise zimhambise esibhedlela ukwenzela ukuthi ayelatshwe ngokuphangisa because into eliyaphekayo. Nxa iyelapheka ithi minza umuntu wangkhona uyabangcono ngagcine lama-complications wona layo njengokuthi umuntu uqhine ezibulala ngokuthi uyabe sebona ukuthi isolated sad worthless hopeless.
Ziyakhuthazwa izihlobo labangane ukuba babophanga base omunye wabo esibhedlela nxa bethe bananzelela umahluko empilweni yesihlobo loba umngane.
Umuntu wangkhona uyazibona esengumuntu ongalancedo emhlabeni engani vele esephelelwe yimpilo. Yikho kwenza ukuthi abantu bangkhona bagcine bezibulali ngokuthi uyabe sezibona vele sokungasela future phambi kwakhe. So saba sifuna ukuthi bazinanzelele abantu ukuthi khona bangavumeli ama-stresses empilo ukuthi azabancindezele baze bafike esimeni sokuthi babe lokudana lokhani okudlulisileyo.
Abenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization bathi sebekunanzelele ukuba kabaluqakathekisi udubo lwempila kahle yengqondo abezempila kahle hathi eZimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke. Bathi kalutholiswa mali eyaneleyo lolu hlangothi lanxa luqakathekile kangaka. Okhokhela uhlangothi lwezokuvikelwa kokuqhamuka kwemikhuhlane kugatsha lwezempila kahle uDr. Gibson Mhlanga uthi lesi simo sokusilela kwemali kanye labaphatha umsebenzi sibuyisela muva imizamo yokuqhuba inhlelo zezempila kahle elizweni.
Silodubo olukhulu lokuthi silamanesi athrainiwe akwanisa ukwenza umsebenzi kodwa sikwanisa ukuthi sibathathe sibaemploye ukuthi baseve kuma-institutions ethu. Ligcina sehluleka ukuthi liyenze umsebenzi ofuze uyenziwe ngenxa yokuthi abantu on the ground balutshwana abangakwanisi ukuyenza umsebenzi nalo. I-problem sibili esihluphayo thina ku-Ministry of Health.
Abezempilakahle bathi akulampilakahle eyaneleyo nxa umuntu engaphilanga engqondweni. Baveza njalo ukuba umuntu wonke kwesinye isikhathi empilweni yakhe useke wehlelwa ludubo lokuzibona ekulesi simo sokucabanga kakhulu lanxa engakunanzeleli. Ingcwethi kwezempila kahle zibika ukuba udubo lokudana okwedlulisa amalawulo i-depression kuyiyona mbangela enkulu yokwanda kwemikhuhlane elizweni lasemhlabeni wonke jikelele. Ukulahlekelwa ngomthandayo, ukugulelwa, ukulahlekelwa ngumsebenzi kanye lobuyanga kubikwa kungokunye kwalokho okusuka kubangele lokhu kudana okwedlulise amalawulo. Abe-World Health Organization bona babika ukuba phose izigidi ezingamakhulu amane zabantu emhlabeni babhekane lalolu dubo lokudana okwedlulise amalawulo. Baveze njalo ukuba phose isigidi sabantu bayazibulala ngomnyaka umhlaba wonke jikelele ngenxa yalolu dubo. kunhlolisiso enziwe ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle umhlaba wonke jikelele iWHO iveza ukuba udubo lokudana kodlulisa amalawulo luzabangela ubugoga obukhulu kuZulu kuminyaka ezayo. Abenhlanganiso lebathi kukhangelelwe ukuba kusiyafika umnyaka ka 2030 lolu dubo lokudana kodlulisa amalawulo yilona luza kuba yimbangela yemikhuhlane eminengi emhlabeni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.